Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalitshumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamatshumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamatshumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lo mnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 per polling station. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuvikele elandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-papers wonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiqeda nje yonke lento siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethu ukhetho luthule, akuzukuba loDlame ngoba yena engqondweni yakhe uDlame kuphela luDlame uma lisenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lisenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona uDlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho. Uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr. Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo leyani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
asisuthiseki kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa abahambe bayiregister ukuvota bebelokhu be-intimidator behlukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bethile besiyaregister njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayiregister kubuye futhi ukuthi bona ababaregistileyo kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama-slip ethu leyi i-system ezasetshenziswa ka-TSCD VR asiyijayelanga e-Afrika kasiyazi e-Afrika iyaqala eZimbabwe kutho ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kundlela ka-TSCD asikabi leqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama-candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokho ngesilungu abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Even abantwana bakaIsrael labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma thiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukuqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi robha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
Umnumzana Khaliphani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.